Ijekiseni le isinikwe izabelo zonke eZimbabwe kulandela ukusungulwa kohlelo lokuhlaba abantu kusetshenziswa ijekiseni ye-Sinopharm. Kodwa abanye abongi bathi kabazi lutho ngohlelo lolu kobulawayo, ngakho-ke kabasoze behlatshwe ijekiseni le. Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals njalo engumgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uthi kabakafundiswa lutho nguhulumende ngohlelo lolu langokusetshenziswa kwejekiseni ye-Sinopharm.
Ngawazi ukuthi iyasinceda njani. So thina sifuna ukuthi siqalise sifundise sikwazi sithi ukuthi vasini iimvanisini injani ukuthi siyithole. So singakafunde khonoko ele asikwanisi ukuthi siyithole.
Unkosikazi Rebecca Nyoni ohlala kobulawayo ulombono ofanayo.
Thina uhlelo lolu le-vaccine ukuthi kuhanjwa kuhlaba abantu asiluzwisisi ngoba akunamuntu ongaphonguhlatshwa umkhuhlane ongawaziyo. Vele akwenzi, of course siyakwazi ukuthi umkhuhlane lo we-corona ikhona, i-virus le ikhona. But ukuthi pho ngihamba ihlatshwa wonke umuntu, hayi ayihlatshwa beloke obanjiwe, ihlatshelwe esibhedlela obanjiweyo nokuthi kuluhamba kuhlatshwa wonke umuntu. Ngoba lokhu kuyagcina kuya kwesikhathi nxa i-vaccine nayo singene emzimbeni, abanye abantu bayareacta. Omunye umuntu uvele kumiyali ngokuya kwesikhathi uyabe selomkhuhlane emzimbeni wakhe.
Kodwa kulabanye abantu asebezwile ngohlelo lolu, omunye wabo ngumnumzana Mkhokheli Ndlovu.
Hayi, sizwile sibili kuthiwa i-vaccine ibuyile kobulawayo, abantu bazaqalisa ukuphiwa kusasa. Sethemba ukuthi wona la ama-essential workers azahlatshwa, kuzadala ukuthi kube nomahluko okumemetheka kwe-COVID. Siyakwamukela sibili lokho, kodwa-ke mina ngedwa hayi, i-vaccine hayi angiyifuni. Ngibona ngani health sibili, hayi angiyidingi i-vaccine. Angcono kuhlatshwe kona laba ama-frontline workers amanjengamanesi lamapholisa.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Melissa Sibanda uthi kulicebo elihle ukuhlatshwa ijekiseni le.
Ukuhlatshwa sikulindele sibili, okokuthi ngabe abantu bayafundiswa wonke umuntu ahlabe kawani. Ngibona kungcono abantu bonke bahle bahlabe bazivikele. Izinto ezinje zingcono nxa abantu besenza kawani, lokuzivikela kwangkhona kuba lula ekuthini umkhuhlane lo ulokhu uqhubeka umemetheka.
Udokotela Rogers Magigo uthi ukuhlatshwa amajekiseni kuqakathekile ngoba kuyancedisa amasotsha omzimba.
I-vaccine iqakatheke ngempela ngenxa yokuthi singakwanisa ukuthi si-vaccinate si-achieve le singathi herd immunity yokuthi phose 80% of population yethu isi-vaccinatiwe sabeze lo mhlobo we-protection against i-COVID-19. Yebo ye singagcina sibamba i-COVID ekuhambeni kwethu, but ngenxa yokuthi sesilamasotsha omzimba abesekwanisa ukuthi asivikele, i-burden kumbe ama-effects angikhona. Yebo, mina njenge-health worker okobulawayo lamanye ama-health workers sesilungele sithole i-vaccine. Siyimelele sibili ngamehlo abomvu ukuthi lathi sihlatshwe sibe protected.
Abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amathathu lasithupha, i-35,768 sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho ngomnyaka ophelileyo. Kunani leli kulake dlula kancane inkulungwane ezingamachumi amathathu lambili, i-32,000 asebaphepha kumkhuhlane lo elizweni. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.